So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela kuhlelo lethu lalamhlanje uhlelo lwezindaba ngolimi lwesiNdebele. Olamukela ngenjabulo enkulu ngoPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, ezinye izizalwane zeZimbabwe esezihlala eBrithani zifole zaya emahofisini enhloko kahulumende uMnumzana Rishi Sunaki zihambisa ugwalo lwesicelo sokukhonona ngendlela okhetho oluqhutshwe ngayo eZimbabwe. Ezinye izizalwane zeZimbabwe esezihlala eBrithani zifole zaya emahofisini enhloko kahulumende uMnumzana Rishi Sunaki zihambisa ugwalo lwesicelo sokukhonona ngendlela okhetho oluqhutshwe ngayo eZimbabwe langokuqelebezelwa ezikuthi kwenzakale kulolu khetho. AbeZimbabwe laba bathi badinga ukuthi bathole ukuthi eBrithani yona inganceda njani kulolu daba. Sibe lethuba lokuxoxa loMnumzana Panyika Karimanzira, omunye wabaqoqwe uhlelo lokuhambisa lesi sicelo sepetition kuhulumende weBrithani.
Izolo ngolwesihlanu mhla ka-15 September 2023, thina ezinye izizalwane zeZimbabwe sihambile emahofisini kahulumende weBrithani e 10 Downing Street eLondon. Sisiyamnikeza ugwalo lwethu lokukhonona ngokukhanjiswa okwayenzwa ukhetho lweZimbabwe oludlulileyo. Sibe simchasisela ngokuthi yini engahambanga kuhle, kubalisela i-delimination yama-constituency, i-voters roll ibingamanga kuhle, njalo ayinikwanga abantu ngesikhathi, ama ballot papers aprintwa okungekho emthethweni, amanye ama police stations avulwanga ngesikhathi, wabotshwa abantu labanye abantu ababe bengabantu ababe befuna ukubona ukuthi ukhetho luhanjiswa njani, njalo labanye abantu ababe botshwa lakathesi lokho bebotshwa ngendaba yesihambelana ngokhetho lolo.
Lifuna enzeni uhulumende weBrithani sibisibili?
Thina sifuna uhulumende weBrithani lamanye amazwe bangananzi imphumela yokhetho eZimbabwe, bangananzi njalo ukuthi uMnangagwa nguye umkhokheli weZimbabwe okhethwe ngabantu. Sifuna kube lokhetho olutsha oluzahanjiswa kuhle ukwenzela ukuthi abantu bakhethe ngokuthanda kwabo, hashi ngokuforswa kumbe ngokuthi khona umuntu azifake yena athi bingivotele bona bangamvotelanga.
Lo-ke bekungumnumzana Phanyika Karimanzira ongomunye wabaqoqe uhlelo lokuya kusa isicelo sokukhonona ngokungaqhutshwanga kuhle kokhetho eZimbabwe. Imizamo yokuthola imibono kahulumende weZimbabwe ngalolu daba ibe liphutha, njengoba abesigodlo someli weZimbabwe dovi ucingo kodwa isiphathamandla sezanu-PF eBhilithane umnumzana Makaza uthi yena kayisizo zizalwane zeZimbabwe ezihambise lolu gwalo lwesicelo kodwa ngabantu nje abasebenza labangathakazeleli umbuso okhona eZimbabwe owakhethwa nguZulu. Ingcitshi kwezombusazwe zithi inyathelo lokubotshwa kwabameli be-CCC namakhansili indlela yokuzondisa abebandla eliphikisayo ukuze bahlamukele uhulumende bagangadwe ngamandla bahle bacedwe ibandla elibusayo. Lokhu kuza ngesikhathi abamalunga e-CCC abagoqela umeli weTshabalala edalela ephalamende umnumzana Gifts Ostalo Siziba lomsekeli kameya wedolobho leHarare uNkosikazi Khuzai Katsombe bebotshiwe kuyonale iviki. Kuza njalo lapho umeli weSouthern uNkosazana Maureen Kalemaunga laye ebotshiwe wakhululwa esetheswa icala lokubulala umuntu. Ingcitshi zicubungula izombusazwe zithi lawa ngamanga njalo ngamaqhinga kamongameli Emmerson Mnangagwa okuba behlasele ibandla le-CCC.
Ya siyabona ke ukuthi iZANU PF party ibhizi ukubopha ama MPs e-CCC. I-agenda yeZANU PF ngeyokufuna ukudiliza i-CCC ibamba ama MPs ibafaka ejele ngoba yona iZANU PF ifuna ukubusa yodwa oro ifuna ama MPs amaningi abe eZANU PF. And especially Kobulawayo, iZANU PF ayiwinanga noma nomuntu omnye, onke ama MPs avotele CCC, i opposing party of Zimbabwe. So iZANU PF inomsindo nalokho. That's why selibona iZANU PF ibamba bo Ostalos then ibavalela ejele ngoba ifuna ukuthi yona ibe nesikhundla Kobulawayo. So izazama namandla ukuthi ithathe ama MPs okwaBulawayo e-CCC ukuthi wafake ejele. Mayibafaka ejele ama MPs lawo izathatha ithuba or ichance yokuthi yona ikwazi ukukontesta ithathe isikhundla Kobulawayo. And akusiyethu silokho ngoba yiyo ndlela yokubusa kuka Emmerson Mnangagwa. Umnangagwa wadilisa izaphu. Umnangagwa wadilisa iparty ika Edgar Tekere. Umnangagwa wadilisa iMDC ika Morgan Tsvangirai. So umnangagwa umsebenzi wakhe ngokudestroya ama opposing party in Zimbabwe. Akafuna ukubona any opposition izoba iparticipator or izoba inamandla or izoba ikankasa. And umnangagwa iagenda yakhe ngekushiya iZANU PF iyodwa apha eZimbabwe kungela any opposition.
Lokhu kuphinde kwagcizelelwa ngumnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli se-CCC yena othi kusobala ukubana umongameli Mnangagwa ufuna ukubhidliza i-CCC.
Yebo, kuliqiniso siyayibona imizamo kababa uMnangagwa umnumzana uMnangagwa eyokuzama ukuwethusela nokusayelensa abantu bethu kakhulu amalunga ephalamende lekhansili. Uzama ngemizamo yonke sibili ukuthi abahlukuluza bethusele bengakwanisi ukuyakhuluma into kumele bazikhulume emakhansilini lephalamende ikakhulu iphalamende lapho Mr. Mnangagwa azama uku-amenda isinqumo somthetho esingathi ngesithiwa yi-constitution ukuze abe lokhu ebusa okungaphandle kwe-two terms azithiwa.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela mshweshwe,
lamlela namba wafo wembula,
lamlela ndwandwe,
lamlela.
Izifuyo esiqintini seGwanda South eMathebeleland South zibikwa sezikhotha inhlabathi kungenxa yokutshabalala kwamadlelo kanye lokuma kwamanzi emadamini alindawo. Ose uchiye inengi labafuyi lidlela evalweni. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Izakhamizi zaseGohole zithi isimo siqhubeka sisiba sibi kakhulu emangweni wabo. okufakazwe ngumnumzana Victor Spanda kuwa 17 eKwanda South othi balakho kufelwa izifuyo eziningi ikakhulu inkomo.
Isimo sibi kakhulu ngoba lugwadula okulamanzi ukudla sokuphelile vele zikhotha inhlabathi. Ngikhuluma nginje kwezinye indawo eziqalile ukuwa kakhulu eGwanda South okuzusa ubuhlungu kakhulu ukuthi njengoba kunguSeptember khuluma kunje lapho kuyafika khona uDisemba hayi isimo asikho sihle eqinisweni. Isomiso lugwadula ekomile komo nje sokungamathambo hayi akusela lutho. Uyazibonela nje kuphela ukuthi ngumonakalo wodwa lonyaka sophelelwa izifuyo.
Amazwi kaSpanda agcizelelwe ngesinye nzalo yesakhamuzi umnumzana Gabriel Moyo.
Ziyalama nothi inkomo kuphela lembuzi hayi vele into yonke akusamanga kuqonda la kusela kudla akusela tyana kusenani vele inkomo sezicakile ezinye ziyawa lembuzi wabona okuhlungu kakhulu embuzini lapha imbuzi ziyaphunza ziyaphunza akula kudla abala abafana labo kulinda inkomo bahamba nazo emaplazini emaplazini kungcono si but nxa ukela mfana vele zithola zibhoda khona vele akudla ingazali ukuthanyeliwe egangela shona zibhoda nemasimisi ezaqedwa utshani vele ihanki yakhona layikho right.
Umnumzana Collins Banda oyisakhamuzi eNtebe uthi bekuza kuba ngcono ngabe idamu lethuli mananga eselakhola phela ngoba inkomo sezinatha amanzi alo daka. Idamu leli lama kwakhiwa ngenxa yokusilela kwemali nanxa nje uhulumende wayethembise ukuthi usephela umnyaka liyabe seliphelile.
Nxa zilamba kodwa amanzi uyahlanzekile yakhona uzathola ukuthi le mikhuhlane eminye ehlasela izifuyo izaba mlutshwane kodwa ngenxa yokuthi kathesi ziyalamba ziye futhi zinathe amanzi ale ngceke kuyenza lazo vele zingaqini zicube zingenwe yimikhuhlani uthole zicakile zingahlambuluki nje izifuyo. So idamu lemanyange abantu bebelikhangelele ngamehlo abomvu ukuthi hayi liza kwakhiwa lincede kusona leso sigaba lamhlanje hayi kuthule nje.
Umnumzana Colin Gwenga oyemarinorho ematobo uthe zabo inkomo zisaqinile ngoba benamaqhinga okuhlenga izifuyo nesikhathi sendlala.
Azisafungeli amashanga masiqetha ukuvuna sivula amagedi ukuthi inkomo zisifuyo ziyihlingene zidle sesivala. Ngikhuluma nje abantu bavalile amasimu abo bagcine ukudla kwezifuyo zabo okuthi zizaziqhuba kuze kufike esikhathini sokuthi izulu line.
Ngaphandle kokuswelakala kwamanzi ezifuyo izakhamizi ematshetsheni eGwanda North sezihamba imango emide ukuyadinga amanzi okunatha. Kuthi ukhansela kaward 1 umnumzana Stanford Nkala
abantu sebehamba imanga emide kwamanye amavillages besiya lapho kuyabe kulamanzi khona either emadamu kumbe esikotshi ezibamba amanzi ngoba indawo ethi nxashi siyananzelela yindawo ewome kakhulu ukuthi ayizikotshi zakhona ziyatsha azifana nalo zindlu.
Umnumzana Atishke Mutshemwa ingcwethi yezifuyo kugatsha lukahulumende olwe-agritech uthi lanxa kungakabi le nkomo esezigqalile ukucuba isimo sibi kakhulu ezicinini zeGwanda insiza Bedbridge Madobo lengxenye yemangwe ngokunjalo uthi kuyadinga ukuthi uZulu adingele izifuyo ukudla. Inkulungwane zenkomo zibulewe indlala eminyakeni edlulileyo kulesi sabelo kulandela ungane ukuhle kwezulu. Imele umsakazo weStudio 7 ngisemanami eGwanda South ngingu-Albert Ncube.
Lamlela mshweshwe, lamlela nampa wafo wembula Gukama, lamlela.
Kwa manje ke wathi singene esigabeni sethu lapho esiphatha indaba ezimayelana labesifazane kuhlelo esiluphiwa nguSandekile Mhlanga. Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami kusithandekile Mhlanga. Namhlanje sixoxa lo nkosikazi Patricia Chabalala ngohlelo lwakhe lokuqoqa amantombazana asakhulayo azakala ngokuthi intombi zomhlahlandlela ezibonakale zihola amabutho abekhokhelwa inkosi yamaNdebele ngeviki edluleyo. Kunanzwa ilanga lokuhlonipha inkosi umzelikazi.
Ye, amantombazana lawana ngamankazana angakathintwa ngisho angakangeni kwezemacansini lamajaha engamankazana afundisiweyo imithetho yokuziphatha nokuzigcina njengoba uyazi kule nto eziningi abantwana abangamankazana kumele bafundiswe. Amankazana bayinjongo yawo umthetho wawo xa kube mgido enjeana njengoba kwakube mgido wona lwana kuthiwa ngumgubho yiko abake bekhokhela amabutho amabutho ayabe khokhela inkosi lapho inkosi ekhetha khona nxa ingakathathi yakhetha ukuthi akwazi inkosi vele iyazikhethela noma nini lanini esinkini sakithi. So amantombazana lawana angamankazana alinde lokhu, kufuneka amankazana, amankazana nika intombi nto abangazake bangene emacansini. Sebangene emacansini balimaza amabutho bayowaphula amaqolo bephule lenkosi bayithebeke izigcagca inkosi. Umumo wakhona yikuthi abantwana laba baqoqeke bafundiswe ukuziphatha nokuyithika baze bayindlela emendeni yabo athathe eyintombi nto eqondile engangenanga ezintweni zonke lezo ezingafunekile.
Yiyo injongo lapha ukuthi beziphathe njengoba isiko lokuthi inkosi ikhethe lingasalandela. Lingakukhuthaza lokho?
Yikuthi thina sikatholi sibili izizwe lethu ngendlela iqondile ngoba yimkhubo wakhona. Kodwa-ke hhayi singeza kukhuthaza, singakukhuthaza ngoba umntwana thina mina ngokwami ngikholele ukuthi intombi kumele iziphithele lapho iyakhona.
Siyabona ukuthi kulezi insuku abanye abantwana abafikelekanga, abanye bayadlwengulwa. Kukhona okunye elikukhangeleleyo nxa likhetha intombi?
Sikhangela into eziningi kakhulu emntwaneni lo oyintombi. Vele njengalaba abadlengulayo balimeke ngaphakathi kwabo. Uyazi ukudlwengula into ebuhlungu, asize sabafaka kube zezinto ngoba siyabe sesibakhubaza nxa sesikhuluma, sesibalimaza futhi lapho nxa sesikhuluma ngokuthi sikhangelele intombi nto. Kuthe nto-ke ukuthi ayi-virginity test okwakuthiwa bahlole thina lapha eZimbabwe abethu laba asikabahlole ngoba sikayimvumo leyo. Uyabonakala umntwana oyintombi nto.
Lwaqala njani lolu hlelo njalo liyathola yini zonke imfanelo zokuthi luqhubeke ngokufaneleyo?
Siyafisa ukuqhashwa ngalezi ehlelo ngoba bayarehearsa every weekend. Xa sivalile bayarehearsa ngama-holidays sinto kokuthi siyatshonila nalonke bekuyini khona phansi sesesitshela ukuthi siyabaphikelana siyabapha siyakhabela kakhulu futhi imvululo yabo intoekasini kufuneka ubuhlali bungqongqe, kufuneka ibatasazabo azafitha ngazo, kufuneka imifisi yabo. Konke lokhu kuyadula ufuna ukubana sithole imali bese kuphuma becebo lokuthi ubuhlali asibutholi ukuthi eZimbabwe sisha abangaphandle bathumezele ikakhulu abasigule e-South Africa bukhula. Lapha sesiqabisa ukuthi dinga imali yokuthi sibatrene, silabomama abatrenayo babafundise ukwenza ubuhlali babo bazithumele imichele yabo ngoba ke lama attires njengababaviki mathakithi namhla sigqoka lokhu namhla sigqoka lokhu yobe kubonile ngiseli akasigqoki i-black and white bethi ngamawaka begqoka i-black and white. Ye abantu embazana abunika wegoli ihlanganiso ezithize khona nabi bavunile amankontombazana besizayo abanye ngabantwana balithi abakhona ngabe abazale begoli begqoke baba bahlobunye obasha kungqongqo kwabo bonke uhlali bebahle bebukuhle kakhulu besikhangela nje sinyabathi.
Kodwa lapha eZimbabwe bebengavunyelwa ukuthi behambe bengavunulanga phezulu.
Ye bekethi asizakukhangelisisa ukuthi silenze njani ngoba kwenzakala bona bebekuhlali ngabe ithunga nje bebe yisembade kuthiwaaunazeke yona la angazahlutha ukuthi angaphandle noma angagqokanga lutho phezulu.
Abafuna ukuphathisa ukuthi libe le mpahla ezeneleyo zokusebenzisa le mali bengalithola ngaphi?
Sikhona lapha eVulindlela osemithi ihlanganiso edina izintandane nabantwana abenhlupho ezijiyeneyo empopho uward 9 iVulindlela iphansi kwegabu primary school leCongo kuwt Ngwenya Road. Inamba yami inombolo yami ngu-0772984376 enangithinta khona lapho bayangithola. Inomdele yocingo ngu-0772984376.
Leyo bekuyingxoxo lonkosikazi Patricia Chabalala olo hlelo lwakhe lokuqoqa amantombazana asakhulayo azakala ngokuthi intombi zomhlahlandlela. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo uhlelo oluphathelane labesifazane. Lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Ephuma-ke enkundleni uSithandekile udedela kuChris Gande yena osethulela uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Lingali tshona njani zolukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Igama nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa nomnumzana Max Mkandla owalwa impi yenkululeko.
Ungathini wena ngamafitshane ngekhabhini
cabinet le esibekiwe ubona ngani cabinet ezenelisa na ukususa ilizwe ebunzimeni
hayi i cabinet ikhethiwe sibili kodwa ke nje umuntu unxeka tjengela advisor singazi ukuthi ama vice presidents la omabili bona bakubone njani ukuthi behambe lento enjengayona le ku public ngoba qale bakukhangela bangasenza lapha mboni ngazani cabinet le ekhethwe le uzaphinde reshuffle sokuselakala ukuthi kanti yona vele ikhangele ngaphi yangaphi engabe fake abantu abasha laphana kodwa sikababone phela ukuthi khona bona bakhethebulu okungakanani okuqakathekileyo kasilobizo but okuqakathekileyo its capabilities ekukhokheleni la njalo nxa unanzelela kakhulu very monitoring closely not even one laphana abaziyo ngema aims and objectives of armed struggle lapha nxa kufakwa icabinet kayifakwa icabinet sikhangele ukuthi kuyini okwasisusa ezindlini saya empini yikho okuqakathekileyo so that even nxa kusasa kusiba le opposition if opposition leyo ihambe endleleni yona leyo esiyabe siyikhangele akulalutho so khona kuyana kumele kunanzelelwe kakhulu asazi ke sizayicela sivuthiwe ekani sibone ukubotshwa kwazinkomo lezi ukuthi zidosa okungakanani zizayiqeda isimo yini yikho okuqakathekileyo ngibona ngazani ngaleyo ndlela singakuphatha ngaleyo ndlela kuza sihambela kuhle
manje ngokubona kwakho ubona ngani nga ekhethe obani kumbe ngabe ukhethe njani ngoba sizwa ikakhulu abemhlubulweni weMandebeleni labo bekhala kubana hayi kungani ubengabhekanga khonale ungathini nalo
hayi akuboneni kwami mina ngibona ngikhatshana ngoba laba bahluzile bakubonelela ukuthi khona lokhu kwabakwenzileyo kuqondile angilampikiso kukho kansoli but for the country to prosper bekudingakala lapho ukuthi khona ngawuthethe ku-opposition we've got abantu abafriye njengoba uWelshman Ncube otenda yobithi even to recall uPriscilla labantu bebuye bengene ku-cabinet bakhona bakhona sibili ukuzan p f khona laphana labo ngabakhethiwe but ungasikhangela ukuhonona kwabantu bemathebeleleni kuregion le kubafithe nta kambe kobulawayo khona lapha behlulekile nje ukukhetha njengoba lo yedwa ngemva kokwasebenza kongaka okwenziwa ngumthuli Ncube ababonanga abantu mehluko so bengakhali lokho ngisho sibili bengakhali kuphela nje i-depth yabantu abayibo bemathebeleleni abangenile laphana if you look at ubulawayo kulo yena umthuli Ncube and no one else woko mangaliso labana bemathsawu that should have you brought back lokhu zenu lokhu u-Obed Mpofu bababalethile lapha kuba lesithunzi parliament lanxa kulama debate abesenziwa kulabo bonke laba abanye abantu labo embabonayo la it is about service delivery and to protect the aims and objectives of the armed struggle akukhulunywe kakhulu ngakhona lokho eParliament singaphuma emgogodleni wona lokho ngoba kucina vele sokungesela into okuthiwa liberation movement lona ilizwe sivele silikhangelisa ngapi liya ngapi ngibona ngazani ngawuxubanisile laphana upresident umkhokheli welizwe ngawuxubanisile wathatha kuopposition wabeka khona laphana wazithulela nje wazihambela nje sezabona labo ukuthi labo badeliver njani kuyapho kungasikho ukwakha i-government of national unity but kuyapho kuwakha isizwe sifuna intuthuko i-cabinet ibe nohlonzi yikho sebe sikudinga lokho so kathiyo singakhangela khona ngani ku-education lokuthiwa nguthini hayi ukuthi kanye imazi lwana angingeza ke ngikhulume kakhulu ngaye angimazi lo okhona lo primary and secondary ku-education but above all izimbabwe labantu abasebenzayo njalo abakhaliphileyo bafundile sesikhangela ke-deliverance eza kwenziwa ibona laba njenge-service delivery kodwa ngakuhlanganisiwe nje ukubona kwami nje ngisenzela lakho kube lokuthula njengoba kubelokho bedispute ukuthi ama-election atshontshwa yelokho lalokho disendathi kodwa bekhona bese-parliament bafakwe labo kuma-cabinet khona laphana sibotshwe esikhambeni sesebenza sitholwe okungasisiza ngiyabonga
lo-ke bekungumnumzana Max Mkandla owalwa impi inkululeko ebesixoxa la kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande asidibane njalo ngevikezayo lila
abasanda kwesixhoma singumsakazo weStudio 7 eye Voice of America kwezemidlalo umqeqeshi weHighlanders uBaltimore Brito uthi useselalo ithemba lokuba iqembu lakhe lizabuyela phezu kwengalane yemhlomelo yeCastle Lager Premier Soccer League lapho elikhitshwe khona ngemva kokunqotshwa emidlalweni yembalwa edluleyo kubika uJoseph Njanje
Ikamble lenda zingotyo emidlalo lemithathu elidlale kumaviki amathathu adluleyo okudale ukuba liphucwe indawo yokuqala engalanini imiklomelo ngemva kwesikhathi eside kuyilo ebelilokhe likhokhela. Loba kunjalo umqeqeshi walo uBaltimore Brito uthiwile themba lokuba lesi simo sizaguquka kusasa lapho abazemukela khona iqembu leyada emagumeni kobulawayo.
Inqotshwe umdlalo emithathu ilandelana njalo ngabanjalo kusuka kuyethusa abantu ulanxa iqembu linqotshwe kaningi kodwa lokhu kwesenzakala imidlalo ingalandelani. Siyabathemba kodwa abafana bethu ukuba bazalungisisa njalo sikhangelele ukuba bazibophe ziqine kusukela ngesonto kusiya phambili.
Iqembu le-Islanders lemiklomelo ngamashumi amane lowodwa 41 phambilini kokunqotshwa kumidlalo edlule. Iqembu le-Islanders like lakhokhela ngemiklomelo emihlanu phezu kwengalani. Umgadlo leli qembu elishama farasi uthi kuvele kuyatholakala la ungadlali kuhle ebholeni kodwa bona njengabadlali abasoze balahle imbeleko ngokufelwa.
Vele ama players abesiba sithora le trainer results win draw lose wakathi ubulungisi bari so yithithi manje lesizwe sina sabe ngisithe kuzabuye.
Imidlalo edlalwe namhla esigabeni seKasilaga Premier Soccer League iphele kanje. Iqembu leBulawayo Chiefs linqobele Dynamos nge 2-1 ngaseBarber Fields. IKranbourne Bullets inqotshwe nge 1 kanyayi iwange ngaseNyamunga. IHerentals inqobe iBlack Rhinos nge 2 kanyanga ngaseMandava. Ingezi Platinum ibhaxabule iGreen Fuel nge 3 kanyanga ngaseBaobab. Ukuthi iManyika Diamonds itshaye iZPC Kariba nge 2 kanyanga ngaseKipo. Emidlalweni yakusasa ngensonto iqembu leCapes United lizadibana leChicken Inn ngaseBata. Iqembu leTriangle lizemukela ele Platinum ngasekipo kuthi iqembu leSimbabora lizanqikelana leleshesham ngaseBaobab. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Kuhlelo abaculi bethu namhlanje silomculi womdumo weRumba uChristopher Ncube ehamba leqembu lakhe eleManzamnyama Sounds. Lo mculi udabuka eTsholotsho kodwa ucula ekwele South Africa. Nangu-ke ixoxa lwentungameli Nkomo.
Ngibingelele kubalandeli nakubafowethu nakubangane nakuyihlobo nakubathandi abazomculo nje jikelele umhlaba wonkana nje ukhona ongaka Zimbabwe, Botswana, South Africa, Swaziland, Mozambique naphesheya. Mphakamisa isitudio sakithi Studio 7 studio okuyisona esisivezayo ngibonga kiso kakhulu.
Ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Umculo wami uyatholakala kimi, bengithanda ukuthengisa mina amathupha ezandleni zami. Inamba zami +27 766 977 326. Ngaziphinda +27 766 977 326. +27 84 83 91 333. +27 84 83 91 333. Mtholakala eSouth Africa.
Ubachiyela wapha amazwi abalandeli.
Isicelo engilaso ngingumazolo ngiculela imanza amnyama. Loqhaso oluvela kubo. Asiphakamiseni umculo wakithi, siphakamiseni olwethu nyawo.
Come on, 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 come on
Nyelete mbali ukolisile umculo ka Christopher Ncube eleqembu lakhe lemanzamnyama sounds. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo ngupraxedes Jeremiah.